lokho kuliqiniso ngoba sonke siyakwazi ukuthi amasotsha aseZimbabwe, amapolisa aseZimbabwe asazimelanga wodwa. Sebengabantu bezanu PF. Ungakhangela umuntu okade ekhuluma amalanga amabili amathathu adlulileyo nguDouglas Nkiaramba. Ukuthi Douglas Nkiaramba uyaziwa ngokuhamba esiya campaign lezanu PF lapha ahamba khona. So thina akusimangalisi ukuthi ama-uniform wonke lawana asuka e-Shake Shack House esiyaphiwa abantu ngoba amasotsha aseZimbabwe kasekho professionally. So mbona ngani lokho nje kuyibufakazi obusobala ukuthi hayi liqinisa ukuthi izani PF lamasotsha akusela mehluko sokuyinto eyodwa.
Ye, kodwa ngokutsho kwabo phela nxa sikhangela abazomvikela babe sithi khonyanzana kulabantu abahamba enkambeni yamasotsha kumbe zamasotsha bagqekeza sibili bathatha isigqoko njalo bathatha le mbhobho. So kuyabe sokusijoni khonokunxa ukuthi kwavela kubandla lezani PF.
Akade kuzanywa ukukhulunywa uNkiaramba bekuye kuzama ukuthi ephikise ukuthi ibutho leZimbabwe kanye lezani PF sokuyinto yinye. Uthe sitsho njalo mbonani kunanzelele njalo ukuthi ngelanga elilandelayo basukile abebutho bathi bonayi ama journalist kutsho ukuthi akabambanga kuhle amazwi kaNkiaramba. UNkiaramba akatshongo ukuthi kwagqekezwa ezihela ukuze neye kumakhantoni abo. Okutsho ukuthi kabasayazi into abayitshoyo ngoba nanku phela sifana nesele esihambele abanjwa xaka. Lisenza okuyikho okungalunganga okuyikho okungavunyelwayo. Okukhona okusobala ukuthi abantu laba kade sibabona bebhoda betshaya abantu. Anti ngitsho kukhulunywe laseHarare ukuthi uGodwin Gomwe uchairman wama-youth aweHarare aweZANU-PF ubonakele ehamba wadubula abantu ababili bafa. Abantu bona labo wasebotshwa kodwa kwasekuthiwa kaphume ngasejele ngenxa yokuthi ubethunyiwe ngamasotsha. So lokho-ke kujwayelekile sesikwazi eZimbabwe ukuthi ungabona isotsha sibona iZANU-PF, ungabona ipolisa sibona iZANU-PF.